Kuliqiniso Chris ukubana ama members angu 21 awe parliament aba ku MDCT commonly known as renewal. Speaker u declare ama seats ethu vacant on the basis yokuthi abakatswangirayi babhale incwadi yokuthi we are no longer members zabo as a party yabo. So speaker ulandele khonoko
manje lizathatha nyathelo bani?
Quite obviously siya believe ukubana uspeaker into ayenzileyo kayisiyo. Speaker akwenzileyo sibona ngani kalandelanga umthetho kodwa ulandele ipolitics. And ngenxa ngaleyo ndlela vele ivikiyo lalingakapheli izincwadi zethu ziyabe sezifikile e-High Court laku-Constitutional Court ukukhuluma ukubana hayi lokho akwenzileyo is unconstitutional.
Asithi kwehlule khona lokhu kungaba lokhetho lizahambisa njani?
Well, kathesi ngifuna ukuthi asiqale sicrosse i-bridge lesiyihambayo. I-Constitutional Court ingavuma ukubana is-agent application kuthi ukuthi izazwiwa masinyane and isibona ngani a determination will be done. Nxa i-determination yakhona ingenza then thina sesizahlangana lathi njenge-MDC sibone ukuthi singenzani.
Manje pho njengoba umthetho na usithi nxa usunga so lunga lebandla kumele uxotshwe, lina limi ngaliphi emthetho andaba la?
No, anti thina besingama-members e-parliament. And njengama-members e-parliament sithi thina uspeaker usixothe ngendlela engayisiyo. Njalo nje usixothe ngendlela engayisiyo kufanele i-decision yakhe ibe nullified. Njalo sizaya ku-constitutional court ukuzoclaima ama-rights ethu. Uthi constitutional court declare ukuthi siviolethiwe yini kumbe hayi, ngoba kuza produce phela i-evidence as to how did we become ukuthi sixotshwe ngaba ilabana. Umuntu uyaxotshwa yini kungala due process.